Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano weCongress. Silengxoxo losandakhethwa kuba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Welshman Ncube.
Iphepha yethu ithi ukukhulunyiswa naloku akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi kumuref kumele kutholakale wangaphandle.
Kodwa unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uJamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathe sibhizisafootground sikhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi sasa kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungisisenini izinto.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kaMnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi lizimisele ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa yikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi umongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Tendai Biti loNkosazana Linet Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwaMnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, uMnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njenge-party singasebenza njani loZulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress yethu.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani, ubaba umnanga kwa yebo selike lazama ukukhulumisana la kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho libona ngani uzatshintsha yini
nxa kungantshintshanga amandla ukuthi bakuswa njani asebantwini ebantwini lapha yikho kulamandla nxa abantu bengaseki abantu behlupheka banemvumo ke ukuthi baphume ezindlini baphume emafektari emahofisini bayezithi kuthi hayi njengohulumende silaleleni ngoba lithi lisemkusweni ukulungisa inhlalakahle yethu.
Yini elizamlanda yini ubaba umnankagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi?
Iprovince pepa yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi kungurefu kumele kutholakala owangaphandle onguyo zancedisa. Yikho ke esibone ngazani kumele kwenzakale.
Alo ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba ngumsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lo ntungameli nkomo we-Studio 7. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligcibe umhlangano walo we-Congress izolo. Umholi webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano we-Congress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi i-MDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo we-Congress eGweru. Kodwa unkosazana Khuphe wethule umbiko ngempela vike sithi abasekeli bakhe bengethuswa yi-Congress ye-MDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. Umakhuphe uto kwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube inguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. UKhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zizathu eziningi. Asizweni ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Into kumele ukuthi inazelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama-situations akhe. Abantu babe bekhangelele ukuthi ngxenye ngayo ahamba lapha kuzaba lobu ngqondo. And into kufanele inazelele ukuthi labana wokungamabandla angu-7 angu-8. Siya sasi yi-part A1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekukhangelele phansi. Sazama nathi lapho esazama khona phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukuthi sele ezindlini sasingalayo nidole lesikhalayini senti bathatha yonke imali bathatha yonke into. So uyabuthi ukuthi kuyahamba njani khona lapho khathi esibhizi phansi ku-ground sikhuluma labantu abantu sebezwisisa abantu sebebona lapho kwaphambaniseka khona ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzanceda ukuthi asilungisiselini izinto ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo, hathi ukuthi abantu besebenza udlakeni.
Kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphi.
Ibandla kayisiwo makhuphi i-MDCT. Mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapho. So khathi sizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress. Abantu behambe bezikhethela upresident abamfunayo. Yikho ngisithi mina ama-sectors wonke ka-2014 ngilethemba lokuthi kathi sibalalele. Bonke bazabuya bezokuthi sigwagqabe sigedela abakhokeli kungala udlakela kungala kutshaywa kwabantu kungala kuthethiswa kwabantu kusemumeni omuhle kunye okumangalisayo ngokuthi lesifuna yilu ikuthula esifuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla ezise Harare la kobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikhwe kuza kwenzakala lokho
impahla vele zishe zingeze NDCT so lokho sokukhuluma ekhoti kuyathi ukuthi impahla vele ukuthi ngeze NDCT so ama office yonke into ngoku NDCT yikho kumele sike sesisebenza takatisi siyenza ona lo msebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla nge MDC imbe nge MDCT
impahla zihle zingeze MDCT aso ezelinyi bathu ngeze MDCT sama office onalawana yonke into ekhona nge MDCT ayizanga yavela yaba ngelinyi bathu vele kuyabuyela lapho kwakugona nge MDCT yiyo esiza ama office onalana imogen sangela house yesiyabe sisebenza finally wonke kwamanye ama provinces yiyo siyabe sesiwasebenza engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senzenini izinto lapho kulokuthula khona silandele iconstitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasitshela ukuthi kumele sikwenze sihambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhethe umkhokheli abamfunayo ukuthi ngicela ukuthi kube lokuthula
Alo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhe ngolwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. Ngolwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana
inengi labakhulumele eStudio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sithuma umgcinihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ayi lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonishwa kakhulu hathi kuphela esigabeni semathebeleleni but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpanye sithi our condolences sincere condolences to imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo
umnumzana Sten Ncube wayililunga lezaphu ngemva kwakazibuse uthi uDabengwa wajengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa wajengisela ukuba ngumkhokheli ohlonitshwayo ngesikhathi sempi langemva kukazibuse. Noma wahlukunyezwa ngaphansi kombuso kamgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHaborone uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemaNdebeleni.
Ube indoda emadodeni sifunde okuningi okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba national hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni e-National Heroes eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaborone kwele Botswana. If you can't make one
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide eMazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu ve-internet leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakolitji abenza umasihlalisane duze lamakolitji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nenjane balaleli abahle laphana, hayi mina nje into lokhu nje kusakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzalo ubaba uDawule kwalaphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxolo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngixalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1 laphana, umuntu ozelwe ngesifazane imihla ke emfishane. Ngibuye futhi laphana ku-11:17 laphana nje ezikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni, lidobhe lo lalo lingadobhi abantu abajayelekileyo. Uma lidobhi, dobhanini labanye libone lani imbono yethu esiyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakachamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sangasazwa amabizo abo. Sabe sifuna ukwazi ukuthi kukhethwe uzibani lozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani ube waba yilokhu, uzibani ube waba yilokhu, wenzele ukuthi lathi sibe kwazi.
Salibonani ba, salibonani ba phathi bohlelo bo Studio 7. Igama lami nguSibusiso, ngizalwa eLubhani endaweni yesihlwane. Ungathenda mndeni ngoba ngiphakathi naphakathi kwendawo. Okusenhlizweni yami mina, engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabengu. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okuningi okungumlando wakhe kuyazisho khona. Nowakwenzayo ekwenzela abantu ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngalezo sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadele impilo yakhe asebenzele thina kumanje. Kulomhlaba esihlele kuyona, noma singahlelanga kahle, kodwa ke khona ngiyabonga kakhulu into wayenzayo ubaba uDumiso Dabengu. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengu. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu. Ize lalo basihleli phezu kombuso wethu ngekho mlandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe esimnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo iyakho indima wayidlala baba uDabengu. Ngiyabonga.
Liyavuma balaleli. Hayi, lathi siyavuma balaleli abahle. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyaceliswa ifake idola lerandi lepula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba inga iyawa izinto zikhwele abasebenzayo imali ingakhweli so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ekhulume namazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto sezikhwele kakhulu imali ayikhweli kuyafanana lo futhi le nsimu yakho incane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo kusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwa abaningi bazahlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwa ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthengi i-50 70
lawo ke babe ngamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lonyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele-Melika ugcitshwe ngesonto. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele-Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguqwe nje. Ngibone ngani istandard sibili si very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxa bengaqhuba bakhule babe yi-team ingaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngosomabhizinisi so uthe ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo. But ngithe ngisizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esirayi. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu. Ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama ideas amaningi kulama business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engxenye lami inqambuyele ekhaya zake ngikhulume laba 102 bangincedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona abalama various and different business models abalawo and nxa singawathatha sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yeah, so nxa ukhangele kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili bezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabana abantu abaningi so wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze hlala kunjani?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho abavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi uthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye endlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho abavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle so yikho ngibona bengani ba okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa ingqondo yabo ngaba business abalayo lama attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe mbonani kuyakuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bayathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezihle ezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabwe and bayakhulisa.
Yes, so ngiphosela ukugcina aba basibala
Thabile kakhulu ukuhlangana lomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflegi eZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke John Fortespan.
Mina ibizo lami ngubekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA at Display Zim Expo. Into kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu sokuntambama. Saba labahlabeleli abavele eZimbabwe sesilo Jasic now lo Cindy Munyani abantu bathabile sibili uyakwazi libona umuntu ovele ekhaya sebesijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kumaradio nokuma-TV kodwa sibe sibabona live sibili besihlabela sibili kube kuhle abantu bebabukela bebona la bebona ukuthi shwa amazimbabwenzi bayasupporta lokhu abakwenzayo and kathesi lapha sesibukele umdlalo ibhora amazimbabwenzi bayadlala ingubhu so basegrounding so sibukele siyababona bedlala sibili so into enhle sibili etshengisela ukuthi lapho esivela khona eZimbabwe konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiye shothi abantu bathatha umkhuba wawenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho and kube kuhle sibili abantu behlangana besenzinto eziningi beshare bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela ekhaya siyadlala imidlalo ingudu ikhona ngapha futhi ama-skills abuyalawo sibatshengisele ukuthi sure singamazimbabwenzi.
Igama lami ngu-Feston kaJazz. Ngilapha ngokuthi ngihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya lakwesikuthengisayo lapha konke eliza kuthola kuyahamba nje ukuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo amakepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo ehluphekayo ekhaya sizabancedisa. And bakhona abathande zomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza nawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya maybe lawe ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Labo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kumbukiso walonyaka we-Zim Expo ogqitshwe ngesonto edolobheni le-Chicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30 kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo mthwakazi omuhle.